Kuzwisisa ukuthi siyananzelela ukuthi kobulawa lapha ubudlwangudlwangu lo erobhari, ukubulawa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, kuthathelwa abantu impahla sokwandile. Isehlakalo lesi senzakeleyo esomunye wethu esisebenzisa ngalo esidutshiliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko obulawa osumubi, abantu abasahloniphani, abantu sebedinga imali ngendlela ezinzima zokubana bangahloniphi impilo. So lokhu kuyasikhathaza kangaka ukuthi singachubeka sinje sibona ngathi izinto azimanga kuhle. Asikwazi ukubangela kumbe indlala ekhona kumbe ushoda kwemisebenzi. So kodwa lanxa kunjalo akukuhle ukuthi umuntu aze ayebulala ubuni ngayo ushoda kwemisebenzi. So ke sesilohlupho olukhulu lokuthi sibili. So kufanele abantu bafake amakhanda ndawonye lamapholisa lohulumende kubonakala ukuthi kambe lokhu kungaba njani ngoba hathi lokhu osokusenzakala sokusendlulisa amalawulo abantu abasihambe ekhululekile abantu sebesesaba ngokuthi awukwazi ukuthi ekuhambeni kwakho uzahlangana lobani umuntu ethweleni lamapholisa afanele asebenza athinga imbobho le egcwele ebantwini.
Idolobho lakoBulawayo belisaziwa ngokuthula eminyakeni edluleyo bungekho bonke ubugebengu lobu. Libona ngani bubangelwa yini?
Liqiniswa sithi idolobho lakoBulawayo kwakuyidolobho lamakhosi, idolobho elilokuthula elilabantu abahloniphanayo, idolobho ebelilabantu abafisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo bathole imali basele imuli zabo. Kodwa sesinanzelela iphosa kusuka kuluminyaka okupheleyo kuzofika kuluminyaka ezingena kiwo, kukhanya ungathi ubudlwangudlwangu sobusanda abantu beqhubeka bebulawa besiya phambili. Engxenye okunye izizathu zakhona yikhona ukuthi sokwabantu sesihlangana kule dolobho ngani bevelale abanye bevelale sifike sihlangane ndawonye ama-cultures ahlangana kakhulu. Engxenye ngokunye okungasukubangela lolu hlupho ndawo lakhona okuukuthi sinanzelela futhi ukuthi le misebenzi ayisekho. Siphosa sikukholwa ukuthi engxenye izigebengu abantu abaningi abasasebenzi ngokunjalo sefuna ukudinga imali ngokubulala abanye abantu kuyinto embi kakhulu. Sinanzelele njalo ukuthi labona abasebenzayo futhi ungadanzela le mali eziholwayo zikhanye ngathi kuyimali ezingelahlonzi abantu sebedonsa nzima. Engxenye yikho kungabe kusikhozeka lolu hlupho. Kodwa kwenzeka nxa kunjalo akufanelanga la ngomuntu engasebenzi asiyele ngumngqondo wokubulala abantu. Abantu abafuna ukuzisebenzela basebenze nzima.
Bungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Kunzima ukuthi kanti ubugebengu ungaqedwa yini, kodwa sokuqade ukuthi abantu bafake amakhanda ndawonye bakhulumisane lamapholisa. Uhulumende awunanzelele ingxenye angezelela amapholisa ngoba sesinanzelela ihlupho esiba lalo kathi samapholisa amalutshwana. Lamapholisa futhi enjalo alalazimota, uyafona uthi kulo hlupho abantu sebebanjiwe, abantu sebetshaye, umuntu sebebulewe. Amapholisa abakubhenela abalamota uzokuthiwa buzosithatha. Sebefuna ukuthi bazothwala ngabantu nje, khonoko kuyatshengisa ukuthi hhayi akusuke kube lube le nto ehamba kuhle. Uhulumende kabona ukuthi uyachatha amapholisa enough. Amapholisa futhi afanana abanike into zokusebenzisa, babe lezikhali ezeneleyo, babe le mota zokuhambisa ukwenzela ukuthi kungakusiba le ngozi ezenzakalayo amapholisa agijima ngasiyafika endaweni. Lokuthi amapholisa ayesefuna beyithwalwa ngabantu kuba nzima. So ke uhulumende olomlando ukubana aphume le ndlela lamacebo abambekayo, kodwa i-bottom line ukuthi amapholisa abanikwe zonke into zokusebenzisa izimota lembobho dale kubana abahambe bezivikele labo iqathekile kwenzela ukuthi uhlupho lwesiba lalo lwehleliwe phasi ngoba abantu sebesazi ungazitshela ipholisa bawuthi abalamota bahamba ngenyawo yikho abantu sebetshontsha intando uyatshontsha lapha iqeda utshontsha engabaleki lokubaleka akukhoze futhi elincala phane ngoba sazitha kula mapholisa. So ke ngokunjalo uhulumende afake into, kodwa lathi izakhamizi siyacebisana ukuthi sihambe ngokunanzelela sibaleke lokuhamba ebusuku ngoba kukhanya ungathi sihlasele sibili impilo zingalahleka siya phambili abantu beqhube belimala besiya phambili.